Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto 1 kuMfumfu 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukusholakala kwemali, amafutha epetulo, kanye lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo kuqhubekela phambili elizweni.
Amagaraji athela kungela amafutha emabhenki lapha amalayini abona ayisabeka and abantu belayinile benjalo benika ama-$20 abanye belayinile imali yakhona ingekho and abantu kuyabahluluza. Sesibona ngathi sesibuyela sibekhona abantu esasikhona ngo-008 yabimpili yayingi khona ngathi sisondela khonapha.
Rambe ukudabuka phakathi kwebandla le-PDP kungadala umahluko naku umphumela yokhetho oluzayo ikakhulu kumabandla aphikisayo.
I-MDC ekhokhelwa ngumnumzane Morgan Tsvangirai ne-MDC ekhokhelwa nguprofesa Welshman Ncube iwona amacembu amakhulu lawa kamanye okungaba nje kuphela iswayi esisebeni esivele sikade sisithele iswayi.
Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi labantu elizweni lithi lilokhu lithwele amagabha avuzayo ngenxa yokuswelakala kwemali, amafutha epetulo, kanye lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende esithi amavinkili engakhuphuli intengo yempahla. Uhulumende uphinde wasungula umthetho wokuthi abathengisa imali ezitaladini ngokungekho emthethweni ababizwa ngokuthi ngosiphatheleni baphiwe isigwebo esingafika iminyaka elithumi entolongweni bengabanjwa bethengisa imali okuyikho osokuvamile. Ukuze sizwe okuningi lolu daba sixoxa lesiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi oqala ngokusichasisela okwenzakala ezitolo.
Uyatufika nga utwele ikesho le US dollar, into ngakhona yabi phansi. Nga ule bond, utwele ki bond yakhona, into ngakhona siphezulu. Nga uti aswaipa, yabi so ya tole uti ya iteme yoto, yabi inelisi utwe le ntengo ezintathu ezishiyeneyo. Usika ngokuthi wena uphethe imali ba. And laba abathengisa izimali sebebuyele khona kwayo ukuthi imali zivele zithengisa ukuthi nga uthwele 300 US dollar bethi hayi, thina ibond letha ngapha sekwanisa ukuninga ye 150 bond. So sesukela kwabantu ehlupheni lokuthi bantu bili sebebhizi. Sebeqanda imali ngendlela ezinye ezajwayelekanga ngenxa yokuthi lizwe lakho alisaqondanga kimi kanjani.
Njengoba kufake lowo mthetho wokuthi abantu bazabotshwa, lokhu bethengisa yini imali leyo kumbe sebecatshile abantu, njalo lezakhamizi lokhu ezihamba ukuyayithenga le mali?
Abantu ukuthi abantu babotshwa bele babotshwa sibilizo sithumakale kodwa abantu baleku bebhizi estarade beyithenga. Njalo abantu bonabele ukuthi indlela sebesebenza ngayo nxa bebotshwa estarade abantu bayazana. Ahambe ethi hayi ngilanda endlini yami buya endaweni engizodinga imali. And abantu basebele ukuthenga imali ngoba uzanake xa ibhenki ingakunika imali umuntu usefuna ukuthi athole i-forex kuba funa i-US dollar ngifuna irangi uzayithatha ngaphi ibhenki ingekho. So umuntu uselohlupho lokuthi ufuna ukuphumela izweni siyakwenye indawo. Izakhamizi iyahamba siyadinga imali ashiyo into enhle kodwa samuthi uhulumele usehlulekileni indawo zokunotho ezazibambe kuhle. So kusenza ukuthi abantu bazinikele ukuthi bona ngaba bangasinceda ngabe sezinto engayisiyo ngale sigcanele kibo. So yilisinto esibalala abanye balabantwana abafunda outside eZimbabwe bafuna izimali. So bahamba bona abantu bayithenga lezo mali eze bancintiseke. Ungaziqhubeka kunje ngibona ngathi hayi abantu bayagcina besenza into ezingayisisho.
Manje njengoba kuphithizela kunje, izakhamizi ziyacabanga yini ukuthi kumele zibhalisele ukuvota?
Ukuvota sibile abantu bananzelela kulenhlanganiso ezinikeze zama-civil society groupings ziyazama ukunikeza abantu ukuthi abanzi bakhuthaze ukuthi bazame ukuyavota njalo kuyamyeza lapha-and abantu bananzelela ngalo ukurejista khona barejista sengasesikobula kule ndawo eyodwa ngale famu lokurejista khona abantu futhi bayarejista kakhulu ukuthi bavote kodwa njalo eli kube ngabanye futhi kakhulu abantu abazi ngathi bafuna ukuhlehlela emvuba le nkulumo eziningi ukuthi azaze zivote ele opposition yakhona ye bayaxabana kulalokhulalokhu so abantu sangathi bazimisele abantu abanae kakhulu sefuni registe bazame labo ukuthi bakhulumisane lo hulumende ngevoti bamjinge bafake omnye uhulumende ongabancedi.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sixoxelaye ekoBulawayo. Kambe ukudabuka phakathi kwebandla le-PDP okusanda ukwenzakala kungadala umahluko na kumpumela yokhetho oluzayo ikakhulu kumabandla aphikisayo azama ukubumba umanyano okulwisana lebandla leZANU-PF. Ukuphendula lombuzo sixoxa lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, yena othi kusobala ukuthi amabandla alosekelo abalisa i-MDCT, i-MDC kanye leZANU-PF, njalo okwenzakala kwamanye amabandla aphikisa afana le-PDP akusoze kuxegise umanyano we-MDC Alliance ngesikhathi sokhetho.
Ababeki izidingo zabantu beZimbabwe phambili. Esingathi ngamadoda azingele phethe itswayi. Yabona uma uzingele uphethe itswayi, uma kwenzeka ukuthi uyabamba inyamazana, kusho ukuthi uzoqala uyidle wena khona le hlathini ungakezi naye ekhaya. Ikucabanga okufana nalokho-ke esikubona kumaqembu athe ehlukene aphinde ehlukane futhi. Akubasizi abantu beZimbabwe, akulethi isombululo esidingwa ngabantu beZimbabwe.
Amanye amalunga e-PDP abevele engabameli bendawo ezithile edalela eParliamente abafuna ukubavotela laba abanyeke bahamba labo ngale bese kuthathela amavoti ama-MDC lawa amanye amakhulu.
Uma i-MDC Alliance izohambisa kungabi khona ingxabano ezovela ngabantu bebanga ukumela izindawo lezi izigaba lezi zama-constituents, sizabona i-MDC iphuma phambili lolumbimbi lusiya kubantu ngomlayezo owodwa, umlayezo oqinileyo. Kungaba kuncane abangakuzuza be-PDP uma bengasabanga ingxenye yalolumbimbi.
I-PDP ingabambana lebandla leli elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru-ke.
Ibandla likaMjuru njengobani asikaboni ngeqiniso lonke ukuthi likangakanani. Njalo ukusebenza kwalo lokho kukhona manje ngabe selizuze kangakanani na ukulandelwa ngabantu beZimbabwe. Indawo esibona ungathi icembu likaMjuru lingaba namandla khona indaba zemashonaland, west, central, east, indawo ezinjalo. Kodwa akusho ukuthi leyo ndawo yiZimbabwe yonke, futhi akusho ukuthi bazobe bekhonya bebodwa kulezo ndawo, ngoba yilapho futhi esisabona khona iZANU-PF ingathi isenalo udokoza. Kanti futhi nayo MDCT uma kufika amavoti siyasibona ukuthi iyavuna nayo kulezo ndawo. Amavoti amaningi azathathwa nguMjuru yila avele ekuZANU-PF. Asimboni uMjuru engalimaza i-MDC Alliance, ngakho uzokuba nomthelela kakhulu ukuthi benze mhlawumbe i-alliance noMjuru.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxelaye ese-Johannesburg kwele South Africa. Kweziphathelane lemaphandleni silengxoxo lowaye ngummeli wetsholotsho edalele Senate umnumzana Believe Gawule engowebandla leZANU-PF esichasisela ngemizamo eyenziwa izakhamizi ukuvuselela uhlelo lokuthuthukisa isigaba olwe campfire.
Lwaluvele lujongene uhlelo lolo, lwalujonge ukuphakamisa izigaba, lunothise izigaba lezo lapho kulezi nyamazana khona. Iy'nyamazana lezi izolo lokhu zezilimazela kuphela abantu izinto ezidlela abantu amabele, abantu bengabuyelwa lutho yizo. Ifuyo zabantu zingaphatheki kuhle ngezinyamazana lezi ziphakathi kwabantu. Ngokunjalo-ke kwasekusungulwa uhlelo lokuthi abantu abahlala lezi nyamazana lezi zithi zingathengiswa iy'nyamazana lezi zilethe imali ezigabeni zithuthukise izigaba zenezwe lapho kulezi nyamazana khona. Kwakhiwe izikolo, kwakhiwe imigwaqo, kwakhiwe imigodi yamanzi abantu bathole khona amanzi okunatha, kwakhiwe amakliniki, kwakhiwe yonke into enjenganaleyo, kulethe intuthuko ezigabeni. Kuthi lanxa abantu izilwane zathe zadla inkomo, abantu babuyiselwe futhi babhadalwe, bakhompasethwe abantu babuyele esimeni kade bekuso sona. Kodwa into le kade ngaseyenzakali kade thuluyayijekwe ngabanye abantu abathile sebezenzela into abayifunayo, abantu bengasela mandla ezigabeni. Sikulubuyisela sinike abantu bebelamandla babelekutsho ukuthi bafuna kwenziweni ngemali zabo, bafuna kwenziwe. Lanxa kudingakala umuntu onguye abantu laba abazozingela ezinyamazana lezi, abantu babelamandla ukuthi batsho ukuthi hayi thina lesi sifuna lo muntu ungasebenzelayo kuhle kumbe lwana kasemfuni, abantu bakhululeke ngokwenza njalo.
Elijonge ukukuthuthukisa esigabeni yiziphi indlela?
abantu bayazikhethela sithandekile ukuthi ngokuthi ngama-wadi ngathi ngitsho njalo. Xa kungamanzi sebebona ukuthi ake sebecala ngohlelo lwamanzi. Njalo inyemali zakhona ziyabe zingaziningi kakhulu sithandekile ukuthi zingakhava inhlelo zonke, kodwa sebeyaqala ngakhona okuqakathekileyo ngaleso sikhathi abaya kuye kubonile kuqakathekile.
Ngobani abaphatheka kulolu hlelo njalo lina lingena kulo njengobani?
Lokhu kwenziwa izakhamizi zetsholotsho, akula mbangazwe phakathi sithandekile. Mina ngingena kilo uhlelo lolu ngingomunye ezakhamuzi zetsholotsho engingazivala ngithi senior citizen yetsholotsho. Luhlelo luphathwa izinkokheli ezikhona ezigabeni njengezinduna labalisa ama-councillors ayiwo amele abantu emawadini, nama-campfire committees akhethwayo ngabantu ayiwo aphethe lolu hlelo esenzela abantu ezigabeni.
Lo ngumnumzana Philip Gawule owayengummeli wetsholotsho edalele Senate njalo eyisiphathamandla sebandla lezanu PF, sixoxelaye esetsholotsho. I-Studio 7 ilokhu iphakathi kwemizamo yokuxoxisana lekhansili yetsholotsho ukuze sizwe umbono wayo ngalolu daba. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaMike Hove we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hove. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lokhudakhwashe Hove oligqwetha eHarare, siphatha udaba mayelana ngendaba ye-social media. Uhulumeni weZimbabwe usethethisile wathi ithuba likhona lokuthi bangavali i-social media ngempela ngenxa yokuthi bona babona ngani indaba ezitholakala ebulenjini ngamanga, njalo kwenza ukuthi inotho yelizwe ibhidlike. Masizwe-ke ukuthi igqwetha lethu litheni ngalokho.
Uhulumeni weZimbabwe galawo amandla okuvala i-social media owathethi engabe zama ukufunda ukuthi kwenziwa njani, ngoba siyazi ukuthi uhulumende wethu lobudlelwano obuseduze lamazwe anjenge-China, labo-Iraq, labo-Iran, lapho uhulumende balezo zizwe asebekwanise khona baphumelela ekuvaleni i-social media le-inthanethi. Okwakathethi uhulumende wethu engabe esafundela besalungiselela njengama-parts of amalungiselelo ama-elections next year. Okwakathesi uhulumende akwenzayo yikufaka imibiko eyethusela abantu ukuthi beqaphele ngoba abakwenza ku-social media, kubo-Facebook, kubo-WhatsApp, kungaba bophisa kumbe kungabangenisa ezinkingeni lomthetho. Kodwa kasilawo futhi umthetho obhaliweyo okwakathesi obhala kumbe ovala khonokho uhulumende azama ukuvala.
Awungitsheleke mnumzane, ngombono wakho ungathi lokho kuyisiluleko na sokuphulwa kwamalungelo abantu eZimbabwe, ikakhulukazi ilungelo lokukhuluma, umbono wakho esingathi ngesiNgisi i-freedom of speech and expression?
Yeah. Ikuyiphula sibili ngoba akula, njengoba ngisitsho, kakula mthetho opha uhulumende amandla okuthi ethusele abantu ngendlela ayethusela ngayo. Isisekelo selizwe lethu okuthiwa yi-constitution yesilungu ikhuluma okusobala ukuthi abantu bonke balalo lokuthi bekhulume lokho okuphakathi kwabo, kumbe bekhulume bengesabi, okuthiwa yi-freedom of expression yesilungu. Kodwa uhulumende simbona sezama ukuncithisa indlela abantu abakhulumisana ngayo nxa besebenzisa indaba ze-internet.
Okay. Njengesizalwane seZimbabwe esiphile eHarare, did you personally feel i-pressure yokuthenga izinto ngokushesha esingathi ngesiNgisi i-panic buying?
I-pressure yokuthenga izinto yayikhona ngoba vele izinto ziyashoda, izinto kazikho as we speak, akula lutho emashop. Uhulumende yena ufuna ukwenza ingathi abantu bathengiswa ukuthi i-social media yayisikufaka, kodwa iqiniso ukuthi ezitolo intengo zazikhwela phose kwezinye izikhathi kabili ngosuku. So i-problem kumbe uhlupho olwaba khona ukuthi abantu basebetshelana ngokukhwela kwentengo kungendlela ze-WhatsApp, ngendlela ze-Facebook. So kwakusiba sobala ukuthi ngumumo owenzakalayo, and khonokhuyana ukuthi umumo lo ube segcekeni ube sobala, yikho okwayenza uhulumende engajabuli ngokusetshenziswa kwe-social media kuleyo ndawo.
Okay mnumzane, wathi ngikubuza umbuzo wami wokugcina bese sigqiba uhlelo. Wena njengomuntu ophile eHarare, ubona ngani ukuqhubekela phambili kokubhidlika kwenotho yethu ngaba yi-consequence of fake news ngasebulenjini njengalokho kushiwa ngumnumzane Patrick Chinamasa?
Hayi, ukudilika kwe-economy wethu weZimbabwe kwenziwa ngamapolicy kumbe ngamacebo angaqondanga. Isekelisi umzekeliso odwa ikungenisa ama-bond note okungasimali. Endikathethi sesikubona ukuthi ingozi yokungenisa imali enjalo kuyini, ngoba kathesi leyo mali abayingenisayo ama-bond note kathesi seluzile ivalu. Kwezinye indawo idola elilodwa le-America selithenga ama-bond note funa ayi-dollar 60 kumbe ayi-dollar 70. So angithi uyabona ukuthi vele izinto zakhona sezehlukene, and i-social media is just there ukuthi abantu bekwanise ukushare ama-messages about what's happening.
Hayi, khula kwashe, ngiyabonga kakhulu Mnumzane, bekukuhle ukuba lawo kuhlelo.
Hayi, kulungile mfowethu.
Hayi, balaleli lizwi lindaba ekhona. Lapha bengixoxa lokhula kwashe hobe oligqwetha eHarare. Siphatha udaba mayelana ngendaba ye-social media eZimbabwe. Bafethu, isikhathi sesifikile lesokuthi ngilivalelise. Masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguMike Hobe, lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela iziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ashonaphi ona amasiko hobe ukho.
Kubekela phambili lamhlanje ke ngodaba lwabantwana abazalelwa emazweni bezalwa izizalwane zeZimbabwe. Sele sibone abanye bebiselwe ekhaya nxa sokungani kuyahlupha ukuhlala labo lapha emazweni. Ukuze sihlaziye lolu daba, ngilonkosikazi Sakhile Line uMadube ohlala eHaveron kweleBotswana. Omnye njalo silaye njengeviki ephelileyo ngumnumzana Msizi Bhule.
Dube, yazi njengokuba epolisi sengomsebenzi usukunaso unganayo indawo mhlawumbe evumela ukuthi uhlale labantwana busuthola nje isolution yokuthi ngqono ayokhulela ekhaya nabadala abantu abazokwazi ukumkhulisa kahle abasikhathi sonke. Abantu nabasuke futhi babe nenhliziyo nengqondo ukuthi umama vela kangithandi or ubaba kangithandi soye engishiye lokhokho.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke Bhule, khonapho ke sikubamba umlomo kwezithi siphise lo Madube khonapho ukuthi nxa sumkhiphile umntwana wamhambisa kubogogo kwampana Madube akutsho ukuthi amakhompyutha asawazi ama-laptop into ezinjalo, so kungani kuyahlupha khonokho?
Kulezinsuku dube izikolo zemakhaya, ezinye izikolo engizibonayo mina zisekhaya isikhathi eside kulapho kunamakhompyutha, abantwana bayafundiswa amakhompyutha. Ye, ungamkhani ukuthi kulezinye izinto ezibuyayo la ofisa ukuthi umbone, kodwa ngombono wami mina ngikhuliswe ngugogo. Ma usekhaya ulogogo uyafunda ukuthi njengabantwana abangamankazana ngizafaka kithino amankazana, ugogo uyakufundisa ukuthi umntwana oyinkazana yenze uyavuke ekuseni yenze so senze so. Akwelula kufundisa ukuthi ikusasa kho kumele ibe kusasa ngokuthi ungumntwana womama, umele ube ngumama, ube ngumama wendlu, ube ngumama wakho. So ma ukuthi uhlale etown ukuye enkulini awusoze ube kwazi, ukukhamaza awusoze ube kwazi, but ma usalokho kuza kufundisela ukuthi kusasa ma usithi uyathathwa la usibangeli lapho ikhaya, imini ayifanananga soze uthathwe eGoli kumbe uthathwe etown, uzawuba lo mnyama uthathwe emakhaya kumbe ibe yinhlanhla uthathwe emakhaya. Ma uthathe emakhaya uthi uzakwena enkulu ubuvele town usuzayihluleka lokuthiwa imigomo wamazwe ngokuthi ukhulule lesikhiweni, but ukukhulela esikhiweni lakho singakusuli ngokuthi kubezinsuku into zonke sezitshintshi, but emakhaya amakhompyutha asekhona. Ukukhulu ukhulela ekhaya mna mbona ukuthi kuyasiza ezintweni eziningi, ngoba uzabe ufunda into eziningi okumele ukuthi njengoba sisitsho ukuthi isiko akumelanga sililahle, kakumele ufunde ezinye izinto ezihambelane namasiko ukuthi ukhula njani umntwana oyinkazana, kumele uyenze njani umntwana oyinkazana. Yeza abadala ye bangangikhanuka, kodwa kule sikhathi sokuthi isintu kuyabe kumele sidlale indima yasemntwana oyinkazana.
Yes, kakhulu ke Madube. Baba Bhule, pho impilo yabantwana abasuswa eGoli, abasuswa eNgilandi langaphi ngaphi sebebiselwe ekhaya iya kuya ngaphi nxa sikhangele sibili ngokuphila kwabo,
especially abantwana ababazalelwa ngaphandle esethi umntwana esekhulile abeseya emakhaya mhlawumbe ngithi kwela kithi eZimbabwe, uyabona igiphule inkulu kakhulu plazi ngoba sigoqwa sisemanzi. Umntwana kunenge akufundayo esimncane, umntwana kakhohlwa, uyabona. So umntwana usuke naleya culture nempilo ayifundileyo esimncane, leya memory yahlala. So kusenzakala into ezimbili la ma esefika ekhaya, it's either uzothanda impilo yasekhaya or futhi ma eseyithandile yasekhaya uzokukhohlwa le ayifundileyo. Ngoba ufike entweni eyithanda uzofika zonda impilo yasekhaya sekukhumbula kakhulu la akakhona kusuke kuba-affect umntwana ke lapho isikhathi esiningi especially ngoba besasebancane kusuke kubahlukumeze kakhulu abantwana okungangokuthi kubadebe impilo yabo yonke. So ngicabanga ukuthi yiyo-ke i-problem enkulu.
Siyakuzwa-ke Madube, vala ngamafitshane mama.
Ya, abantwana sibakhulisweni, singabakhulisa ngendlela ezijiniwe, abanye sibakhulisa emakhaya, abanye sibakhulisa emadolobheni, but engakutsho kuphela ukuthi abadala sifunde into isigogo, siyagoqa semanzi nomasetown nomasedolobheni, uzama ukuthi umgoqe umtshengise into e-right le-rome, umfundise amasiko akhe, umfundise imvelaphi yakhe, abekwazi ukuthi umuntu omdala ngumuntu omdala. Umuntu ba umuntu ngabantu.
Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu ke Madube lapho ke besikhuluma ke lo nkosikazi sakhilelene uMadube phela ukhona ngale eGaborone kwele Botswana. Kuzobuya ke ubaba uMsizi Bhule ukhona ngale ke eJohannesburg kwele South Africa. Oliver lesemoyeni ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilani.
Ube ukhona izolo akuse ziwa. We mama sibe munye.
Siyabonga Gibbs. Luyalandela uhlelo oluphathelane lezokholo silontunga milingomo we Studio 7.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSeni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Niyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Bengikhangele intshumayelo uJesu ayilethayo kuMarko ichapter ka-4 ivesi ka-3 kusiya phansi. Into esiphathekileyo isifundo asinika sona ikuthi umbuzo oqakathekileyo owokuthi uzwa njani ilizwi likaNkulunkulu njalo ulivumela ukuthi lisebenze njani empilweni yakho. Waletha indaba eyomhlanyeli umlimi, umuntu owayehlanyela imbewu yakhe, uthi yena eyinye leyo mbewu yawela eceleni endleleni okuhamba khona abantu, beza izinyoni zafika zayidla zayipeta. Eyinye yawela-ke phezu komhlabathi oyisikwagwa okulamati amaningi, yakhula yaphinda yafa masinya. Eyinye-ke yasiwela phakathi kwameva, yathi isikhulile leyo mbewu ameva abe iminya yagcina isihle isifela khonapho. Eyinye-ke yafela emhlabathini omuhle ukuthi yaba le mbewu eningi eyaphumayo khonapho. Yaphuma le mbewu edlula ithumi lantathu, yaphuma le mbewu eyinkulungwane, kutho ukuthi ngapha yayingena emhlabathini omuhle. Siyalandzelela ukuthi lapho uJesu wayekhuluma ngokuthi indlela esizwa ngayo ilizwi likaNkulunkulu iyayenza ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lisikhulise, likhule phakathi kwempilo zethu, lisincede kuyenze lihle lihle lingasincedi ngalutho. Okokuqala, singakhangela umuntu wokuqala, kutho ukuthi lapha wonke umuntu ongilaleleyo ungena laye phakathi kwenhlangothi lezo. Abantu bokuqala kula bantu abathi nxa besizwa ilizwi likaNkulunkulu bafanana njengembewu ewele endleleni yadliwa zinyoni. Kuthi ukuthi omunye umuntu uyalalela ilizwi alichaye ndiva ethi ahi nathi landandaba lalo, ngizaqhubekela phambili ngempilo yami. Ilizwi leyana lihleze limncede lutho. Okwesibili, sinanzelela ukuthi kuba le mbewu le eyawela phezulu komhlabathi oyisikwakwa ogcwele amatshe. Le mbewu ifanana njengomuntu othatha ilizwi likaNkulunkulu elijabulela kodwa engathathi isikhathi sokuthi alifunde kuhle, engathathi isikhathi sokuthi abe nesikhathi esiningi ezindla ngalelo lizwi. Ngenxa yalokhu-ke impande zakhe phakathi kwelizwi likaNkulunkulu ziba zincane, uyahamba nje isikhathi esilutshwana nxa ilanga selitshisa izinto sezinzima alowo muntu uyathiyana lapo. Okwesithathu, mbona kuba leqembu labantu abaningi elokuthi bayezwa ilizwi likaNkulunkulu belithokozelisele kakhulu kodwa indubo sihlaba ukudubeka, ukudinga imali ngapha eZimbabwe, abantu badinga ofuel, badinga cooking oil, ukuhlukuluzwa yirenti, ukuhlukuluzwa
imali esidinga ngokhansile umuntu ecina ethi hayi lizulela lingcedi ngalutho uyake lamukele ngenjabulo kodwa-ke ukudinga umhlaba ucina usenza ukuthi ilizulelana lingasebenzi kwezi isikhathi abane njalo ukuthanda inotho emhlabeni lokuthanda izinto zemhlabeni kwenza ukuba ilizwi likankulunkulu mtala ichaye mdiva ikanti ngizagcina ngomhlabathi wokucina lo ngumhlabathi omuhle umhlabathi ovundileyo okuthi nxa ilizwi likankulunkulu lisiza kuwe hawu liyachaya inala phakathi kwenhliziyo yakho kutho ukuthi kuyavula inkalakatha yenala eyokuthi lokho okuhlanyelwe nguNkulunkulu siyabona nxa umuntu sekuvuna sekukuningi.
Kuyiphethe mfundisi.
Sibonge kakhulu sihlangazela abalaleli bethu namhlanje baba egama likaJesu ukuba izwi lakho lizangena phakathi kwenhliziyo ezivundileyo ezizaba neziphelo sithandazele ukuba izwi lakho Nkulunkulu libe neziphelo ezimangalisayo phakathi kwabalaleli bethu abalalela linkonzo lalapho nxa besiya ezinkonzweni zabo ezehlukeneyo babuthise ilizwi likaNkulunkulu likhule phakathi kwabo egama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu ngiyathemba labalaleli bethu bazakhuthazeka sihlanganeni iviki le elandelayo.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda.
Umculo kaJays Marabini esithi Ntombe Enhle uyalandela. Loka Jays Marabini esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi yasidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.